Sigcina amasiko kwethu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu othembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Kethiwe Bhebhe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Njengoluthembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dube, linjani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu, sinjalo nje asisonto embi, but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokutshintshatshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola, ufuna ukufaka esithenjini, ungawuphatha njani kona?
Okokuqala, sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili, ngikhangela ukuthi economically umuntu ongamelana lokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe lempilo e-right njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu, ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le-transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala. If ngimthanda konke khonokho ngisuthiseka ngakho ekubeka ngceke kuvunyelwana, angilankinga.
Ye, nxa sikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo kuba lobukhwele obumangalisayo. Wena ubonani esithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona, but ungananzelela babadube labalaleli, ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe, ngizaba lobukhwele njani? Ngoba nxa uMadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona, ubaba nxa elinganisa isikhathi nalokhu akupha amakhosikazi wakhe, indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody, akubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lobaba kalinganisi i-attention.
Ye, ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi emacansini lapha unazibani nozokuthi hhayi lamhla ubaba unazibani, akuhluphi konokho? Mapepe,
yikho engikuthoyo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency. Nxa kuyikuthi iviki lubaba kumele abe yimi kodwa for some reason ugcine esekumazibani, kuyikuthi the three of us we are in it together, akubi le nkinga. But lapho kungela proper or open communication khona, kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani. But okule-openness kufuna kube le-open communication, likwazi ukuthi libathathu in everything, every step of the way lenza libathathu. Nxa kuyukuthi libathathu, nxa kuyukuthi ulamakhosikazi angu-4, akukho valelwa phandle kuzinqumo ezithathwayo. Ngokunjalo nyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi, but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo. Nxa kule-openness akubi lo mona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo, ungatshelani abantu ngesithembo?
Okwenza isithembo ngisisekele, ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani, sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele, mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyi-1, then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngale bekhona. But mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha i-DNA yalapha ekhaya ukuthi hhayi lokhuyana kubuhlungu kakhulu. But if yena ubabe siba open ukuthi ngizibone ngani ngingeneliswa ngabathathu, ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana i-future, kulula even kungaba le nkinga nyabe ngikwazi ukuthi sivukela ngaphi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosazana Kethiwe Bhebhe, ungadinwa kusasa mama.
Ngiyabonga babadube labalaleli.
Siyambonga kakhulu-ke uKethiwe Bhebhe belilami namhlanje uMthembu othembayo uGibbs Dube. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo.
Kangele ezinye ziziziyawazi namasiko wazo, kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko wazo. Owawusenziwe mandu, owawusenziwe abadala kwathini ayawutshela bathi salulande. Salulandela iwolomsi abadala kwathini ayawutshela bathi salulande. Salulandela iwolomsi.